Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlanga 28 ngomfumo 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uthi ibandla lakhe kalisoze livikele iziphathamandla zikahulumende ezintyontshayo njalo ezenza imisebenzi yokungethembeki.
Akula lapho kubhalwe khona ukuthi abantu izinto zibaguqukela sebethole umuntu ozabakhokhela. Kwamanye amazwe sasibona kuqala ebantwini. Ungaqala ebantwini uzabona izinto sezitshintsha. Ngangithi singathatha i-example yokuthi ukuphiwa imvumo yokuvota kwabomama. Siyakwazi ukuthi emazweni wonke lapho kwaqalisela khona.
Inhlanganiso ezimela izakhamizi lezisekela imisebenzi yentuthuko zikhala ngokuphuza kukahulumende ukuvumela izabelo leziqinti ukuba zisibuse ngaphansi kwe-devolution.
Kathesi siya eParliament suku zonke sibuza singetsha uspeaker lo clerk ukuze basichazisele ukuthi kathi wagcina sokuhamba njani kupetition yethu leya noma siyabona ama petition abanye kathesi kule petition yahanjiswa yi-ERC on electoral reforms sesibabona vele sebe kuma public hearings
umsekeli. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi kuza kubancane indawo kusasa enkundleni yeBarber Fields lapho iqembu lakhe elizanqikilana khona lele Highlanders emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uthi uhulumende wakhe kasoze avikele iziphathamandla ezintyontshayo kumbe ezenza imisebenzi yokungethembeki. Kodwa uthi kabasoze bakhuthaze ukubotshwa kweziphathamandla kungelabufakazi. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma embuthanweni wokuphawula isikolo seMurongwe Primary School eDande esigabeni seMashonaland Central izolo uMugabe uthe uZulu engabolandela okuphuma emaphephandabeni ngoba okunye kwakhona kungasiqiniso. Wengezelela isithi ibandla lakhe limanyele akula kudonsela namandla njengalokho okukhulunywa ngabono zindaba. Kunjalo nje ingcwethi kwezokulondolozwa wenotho yelizwe zikhuthaza uZulu ukuba amanyane ekudingela indlela ezingasetshenziswa ukuqeda udubo lokungathembeki kwenkokheli i-corruption ngesilungu ephezulu elizweni njengoba kungekho sekuthe kwenziwa ngamapholisa ababona ngezokuthoniswa kwamacala kanye labenhlanganiso ye-Anti-Corruption Commission. Imibono le ivezwe emhlanganweni wokubonisana phezu kokwanda kwezehlakalo zokuchaphazwa kwemali mahlayana lokungathembeki kwenkokheli elizweni kakhulukazi ezikuhulumende. Lumhlangano wenzelwe eMikkels Hotel ngokuqoqwa kwabe-Transparency International Zimbabwe phansi kwesihloko ebesikhangela udaba lokuchaphazwa kwemali yeZimdef esithi Reflections from the Zimdef Alleged Scandal, Is It Tribal, Functional or Structural? Lokhu kuza ngemva kobufakazi bokuchaphazwa kwemali yezifundi ngumphathintambo wemfundo yaphezulu uProfessor Jonathan Moyo okuvumayo lokho lanxa yokubeka ngendlela yokuba kungamelanga ajeziswe njengoba wayisebenzisa kunhlelo zebandla lentuthuko yesigaba seTsholotsho. Kukhethwe udaba lukaMoyo olusegudwini lezinsuku agiya ngalo ethi yebo wayithatha leyo mali ngenhloso yokuthuthukisa isigaba seTsholotsho wathengela inkokheli yomdabu amabhayisikili kanye lokusekela ezinye zenhlelo ebandleni lezanu-PF. Kodwa umqondisi enhlanganisweni ekhuthaza ukuphila kungela kungethembeki i-Transparency International Zimbabwe TIZ unkosazana Mary Jane Ncube wathi uZulu kumele atshengise ukuchunuka kwakhe ngomoyo lapho evuma umlando wakhe ngendlela igcwele ukuqholoza. UmaNcube uthi kungalesi sizathoke kumele uZulu avungame ngalizwi linye alwisane lakho lokhu kungathembeki.
Ukumanyana kuqhakathekile ngoba imali ezintshontshwayo ezidliwayo ngezikazulu wonke. Nxa kuthiwa emthethweni abantu ngama taxpayer kusho ukuthi yibo abafaka imali le yokuyathwa yi-public funds. Public fund leyo siphiwa amanye amabizo kuthiwe kumbe yi-AIDS levy kumbe kuthiwe yi-ZIMDEF fund. Kufanele sikubone kuyimali yomuntu wonke, akulandaba ukuthi kumbe uhleze eChipinge kumbe uhleze eNyamendlovu kumbe uhleze eLupane. Wonke umuntu oseZimbabwe uyayisebenzela leyo mali.
UmaNcube uthi sesifikile isikhathi sokuba aguquke kungqondo yakhe uZulu kundlela aphatheka ngayo kumikhankaso phezu kokulondolozwa kwenotho lobukhokheli uqobo ehlukane lomkhuba wokusala ngaphandle esithi lokho okwenzakalayo kungokwabozibani hatshi yena ngoba kungamthinti.
Akula lapho kubhalwe khona ukuthi abantu izinto zibaguqukela sebethole umuntu ozabakhokhela. Kwamanye amazwe sasibona kuqala ebantwini. Ungaqala ebantwini uzabona izinto sezitshintsha. Ngangithi singathatha i-example yokuthi ukuphiwa imvumo yokuvota kwabomama. Siyakwazi ukuthi emazweni wonke lapho kwaqalisela khona akuzange kuqaliswe ngababusi ukuthi abantu besifazana sesezalinika imvumo yokuthi lani livote. Kwaqalisela kubomama abangalalane abangafundanga abafundileyo bonke babambana ukuthi lathi sifuna ukuthi siphiwe amalungelo njengamadoda ukuthi sivote.
Ingcwethi lezi okubalisa ezibona ngezokuhlala kahle kukaZulu, amagqwetha, abezomnotho kanye bona abe-TIZ bavumelana ukuba kungumlando wawonke umuntu ukwazi ukuba isetshenziswa kanjani imali yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba eziphathelane lebandla leZANU PF. Siqala ngomvulo lapho esiyaba sikhangela umumo webandla leZANU PF, isimo sebandla leli ngemva kokubusa ilizwe okweminyaka engamachumi amathathu lasithupha.
IZANU PF as a party it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili. Ngakhangela ukukhona kathi somele sikwenze ukuthi sifake inja ibuse iyekhokheli iparty yeZANU PF.
Lalelani emsakazweni weStudio 7 lizizwe.
Amabandla, abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bazahlangana eJohannesburg behlaziya indaba eziphathelane lokhetho, ikakhulu ilungelo lokuvota elezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxele umnumzana Nqabuto Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Njalo olilunga leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okuzabe kusenzakala kusasa ukuthi inhlangano zombusazwe ezaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ezigoqela iZimbabwe Communist Party, amabandla omabili weMDC, PDP, Zimbabwe People First, iPDP lamanye amabandla, kanti ke le civil society hashtag this flag namanye ama civil society. So kule sivunyelwano okumele sisayine ukuthi kuqalwe umkhankaso ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphatheke ekuvoteni, ukuthi njoba sisazi ukuthi okwakhathesi umuntu nxaye kumele ukuthi avote ngo-2018 kumele ukuthi ahambe ayebhalise ekhaya abe sevota khona ngani. Manje kunanzelelekayo ukuthi kunzima ukuthi abantu bathole ithuba lokuthi bahambe bayevota ekhaya. Yikho ke umkhankaso lo ukuthi abantu lapha abakhona kumele bavotele khona eJohannesburg, eCape Town, eLondon, eWashington, loba yikuphi lapha abakhona. Lokho ngolwasemzini othiwa i-diaspora vote. Kusho ukuthi isivumelwano leso-ke ngesokuthi kuqalwe-ke uhlelo lokuthi-ke umkhankaso lo uzahamba njani, ngoba nomele kukhankaswe kubo ngisikhangelele isadaka sikhangelele uhulumeni waseZimbabwe sikhangelele lokho kuthiwa international community ukuthi kufakwe ipressure ukuthi thina singaphandle kwelizwe sibe kwazi ukuthi lati sivote silapha ezikhona
manje zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ezinxusiweyo
khonapho ke bekukhulunywa ukuthi kuzanxuswa njani iziphathamandla zikahulumeni ngoba kade okhangelele kube kwaba nabanye kade bephakamisa ukuthi njengoba izanu PF kungani bale ofisi lapha kumbe belamalunga abo lapha eSouth Africa kungaba njani ukuthi banxuswe labo kodwa khonapho ke ngigcine kungabi lesivumelwano ke esicacileyo ukuthi bazanxuswa mbabo soze banxuswe kodwa ke oqhakathekileyo yikuthi thina esemabandleni aphikisanayo ngase sivumelene yikho ke sesihamba sonke sesikhuluma ngalizwi linye sisiya kuhulumende wakithi sisiya kusadaka sisiya la kwezinye inhlanganiso ezemazweni
umnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ngomkhokheli wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa njalo ulilunga leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Inhlanganiso ezimela izakhamizi lezisekela imisebenzi yentuthuko zikhala ngokuphuza kukahulumende ukuvumela izabelo leziqinti ukuzibusa phansi kohlelo lwe-devolution. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lezi inhlanganiso ezigoqela iHarare Residence Trust, iChitungwiza Residence Trust, le Center for Community Development in Zimbabwe, zabhalela iqela lePhalamende zisola ngokuphuza ngokulungisiswa komthetho wokuba i-devolution isungule ukusebenza kodwa zaswela impendulo. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso emela izakhamuzi zeChitungwiza eChitrust uthi abantu sebezondiswa izenzo ezinje njalo kukhanya uhulumende esebenzisa isisekelo sombuso ukungazihluphi pingo kulungisisa ngalolu daba
abantu ku 2013 bathi bafuna i devolution kodwa ku preamble sokuthiwa nqa imali ikhona kumbe manxa bebona ukuthi sokunecessary so khonoko vele sesakubona ukuthi kulokusela okwenzakalayo khona phana ukuthi intando yabantu siyafakwa okunye okuyikep manje
Umnumzana Ndumayaza ayosebenzelana lezakhamuzi zeChitungwiza uthi i-devolution bayimelele ngamehlo abomvu njalo ingabaphathisa ukuba behlele ezentuthuko ngendlela ekhanyayo.
Siqala kuma councils yethu kungene ku provincial council. Kutsho ukuthi umuntu wonke uzaba lethuba lokuphatheka ukuthi umnotho wendawo uzahanjiswa kanjani.
Uzaya uthi imisebenzi enje iyabe izavula ithuba lokusebenzelana kwabameli bezabelo leziqinti lamakhansili kulokuvumelana beqonda ntonye njengoba beyabe belolwazi olujulileyo ngokubahluphayo njengezakhamizi kungenani lezombusazwe ethi kunje lelo thuba lingatholakala abalodubo lwamanzi kuleli dolobha abangafuna ukubona lulungisiswa lusungulwa ngalo.
Kathesi iChitungwiza ithatha amanzi from iHarare. Sibona ukuthi kungabambana kube into yeni. Sizathola ukuthi instead yokuthi iChitungwiza ithenga amanzi eHarare, sizathola ukuthi iprovince yiyo izaba lokuba lamandla.
Ukhumalo uthi lokhu belisa bemanyene ukuthi njengenhlanganiso ezimela izakhamuzi bangena umhlangano wokuhuka i-investment edolobheni le-Victoria Falls kuvikela isanda kwedlula. Bekhuthaza ukuba umthetho we-devolution ulandelwe masinyane njalo ethi baqhubekela phambili befuqa idale lephalamende kulolu daba.
Ngathesi siya eParliament suku zonke sibuza singetsha uspeaker lo clerk ukuze basichazisele ukuthi kanti wagcina sokuhamba njani kupetition yethu leya noma siyabona ama petition abanye ngathesi kule petition yahanjiswa yi-ERC on electoral reforms sesibabona vele sebe kuma public hearings
Umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo phethe ugatsha lwezemithetho uhlale esithi uhulumende uziningele ukuthi imithetho yonke ihambelane lesekelo sombuso. Kodwa lezi nhlanganiso zithi uhulumende uchiya ngaphandle udaba lwe-devolution okuyibuqili obukhulu. Njalo unikeza umphathintambo wokubusa kwezavelo amandla amaningi okuxotsha santando amameya, amakhansili nabagcinisihlalo ababe bekhethwe ngabantu. Ngimele iStudio 7 eHarare. Ngumak Peter Ntambe.
Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngemihlangano yokudinga imbono kaZulu phezulu komthetho ophathelane lezokhetho ephazanyiswa ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezano PF. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama lomkakhe baphakathi kokukhankasela unkosikazi Hillary Clinton ozamela ibandla lamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga ezayo. Kulocwaningo oluveze ukuthi uhulumende weKenya uphakathi uphatheka kucuku kanye lokwephuleni amalungelo kaZulu. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elecholojo uLizwe Sweswe uthi kuzaba ncane indawo kusasa enkundleni yeBarber Fields kobulawayo lapho iqembu lakhe lizanqikilana khona lele Highlanders emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki yamachuma amabili lathoba mune mbili kusasa ngomgqibelo kule midlalo emine ezadlalwa enkundleni ezijeniwe zakwele Zimbabwe. Emithathu yale midlalo imidlalo egoqela amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seCastle Premier Soccer League. Njalo enkundleni yeRufaro iqembu leHarare City lizadibana lele Capes United okuyilo elihlezi phezu kwengalane. Enkundleni iAscot iqembu leChapungu lizadlala lele FC Platinum okuyilo elihlezi kwindawo yesithathu engalaneni yemiklomelo. Kuthi enkundleni eBarber Fields iqembu leHighlanders okuyilo elihlezi endaweni yesibili lizemukela iqembu leCholojo. Iqembu leCholojo lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane okutsho ukuba lisengozini enkulu yokugunyulwa kusigaba saphezulu. Umqeqeshi weqembu leCholojo uLizwe Sweswe uthi umdlalo wakusasa ugobhozisa amathe ngoba isimo sengalane yemiklomelo sitsho ukuba amaqembu omabili kukhona akudlalelayo.
Kathezi manje nxa kunje uhlala lomdlalo nje wabokwazi ukuhlangana lomdlalo omkhulu ngoba enye team ifayetela i-relegation team ifini championship yikho kwenza umdlalo webhola ube mnandi. So abantu bazabukela umdlalo omnandi because sonke silento esiyilwelayo akudlala nje kuphela njenge-social.
Nyake nye iqembu leCholojo lazithola lisesimeni esifanayo esokudlala leqembu leHighlanders lisengozini yokukhitshwa kusigaba saphezulu. Njalo abaqeqetshi beqembu leBhoso bafunga bagomela bathi bona kabalazwelo. Njalo uSweswe uthi lonyaka yibo-ke abangelazwelo.
Hayi thina vele siyabafuna, siyabafuna vele, sibafuna kakhulu. Anti umnyaka ophelileyo thina sisebunzimeni bona bagijima bakhuluma emapepeni ukuthi hhayi thina vele kasizweli.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum lizadlala lele Wange enkundleni eBhawu Pampa. Ngensonto kule midlalo emine njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBotha Strikers lizadlala lele Triangle enkundleni eDeliver Team. Iqembu leDynamos lizanqikelana lele Mutare City Rovers enkundleni eRufaro. Iqembu leHoma lizadlala lele Chickenini enkundleni eLuveve. Kuthi iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leZBC Kariba ngaseBarber Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Thank you.
Ngolwesibili mhlaka 8 ngolwezi izizalwane zeMelika ziyavota kukhetho seluvuse umhlonga ukungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo weVoice of America. Intathele izindaba zeVOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho umsakazo weStudio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lweLive Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika 5 kusiya ngo 6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini beFacebook. Kuthi ngolwesithathu 9 lwezi umsakazo weVOA Zimbabwe uzakuba lehola elilodwa kusukela ngo 10 ekuseni kusiya ku 11. Kuthi njalo ngalelo langa mhlaka 9 lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo 7 kusiya ku 8 ntambama la kuhlelo lwe live talk kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni weStudio 7.
Umsakazo wenu umsakazo weStudio 7 osakaza ungapha eVoice of America ese Washington.
It was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile.
Was a Friday namhla siphethe intokazi ehlabela isengilandi usisa senkosi yena osehwathe isingle evuta be ehaya ezikamakepula iqembu leHighlanders iphela. Isihloko salingoma sithi amahlola nyama njalo abasekeli beboso bayamukele ngenjabulo ekwethulweni kwayo kumaviki amabili edluleyo. Usisa uthi njengomlandeli weHighlanders omkhulu ukubone kufanele ukulihaya leli qembu ukuze aliphe idlabuzane lokuthatha inkezo yePremier Soccer League lonyaka.
IHighlanders kimi imele nje esinye sezisekelo sakwamthwakazi. So ngithe ngicabanga ukuthi uma ngifuna ukukhupha idlalade lami elitsha, one thing ebengifuna ukuyenza ukuthi ngifake into ekhuthazayo abantu bakwamthwakazi nje esenza sonke sibe ngabantu bani.
Kulingoma usisa ubambisane lozinja ziyamluma yena ohlabela ese South Africa. Idlalate lakhe elipheleleyo elingela kuqala liyeza ekupheleni komnyaka. Yona ingubani lintokazi?
Usisa ngumakhabo, usisa senkosi. Ngizele ngakhulela kuBulawayo. Emagwegwe ngihambe ngafunda emagogo primary ngaye St Bernard ngaye Townsend koBulawayo. Isikhathi sonke bengizele ngisasesikolo bengiku ma dance groups ngama drama group asesikolo. Ngifike esikolo ngahamba ngagida leyo group obekuthiwa yihoze kadirihesela nje emagoge club. Ngifike ehoze ngahamba lapho engiqalise khona engingathi professional art ekade ngiyenza le group obekuthiwa yi-graphic theatre production. Ngifika lapho ngahamba ngaya eSiyaya lapho engingathi emagroupini akoBulawayo ngiphelele eSiyaya ngingakanje move ukuthi ngizophila ngapha eUK so yiyo ndimbali yami nje as an artist kaningi ningi bengikade ngitshaya ngibhekha abanye abantu ngiyi-part of a big group but kathesi ngicabanga ukuthi ngcono lami ngizame nje ngenze something esolo engeyami kamakhabo ngokwakhe lokho nje ngiyidale egroup yami i-family art iqembe engiyilenzelenza layo lapha e-UK but le yi-first solo project yami
Highlanders idlale kuhle kakhulu ku Premier Soccer League lonyaka njalo okwamanje ihlezi kuzinga lesibili kungalani yemiklomelo ikhokhelwa kuphela iCapes United kusasa izadibana leqembu lecholocho njalo kumele inqobe ukuze iqhelise amathuba ayo okuphakamisa inkezo ye Premier Soccer League okwakuqala eminyakeni elithumi edluleyo Usisa uthi gala kuthandabuza ukubana iyeza kobulawayo inkezo lonyaka. Bona bafana ungathini kibo?
Phambili ngomsebenzi wenu and siyaziqhenya ngani we no lose silani every day siyalisupporta we wish you all the best i-championship level esingeyethu
abangaba bethanda ukuyithenga ingoma yakho sisa bangayithola ngaphi
Kobulawayo okwamanje itholakala emahofisini lezitudio zaseRadio Dialogue eGoli iseUville komagumede iyatholakala nje abangangena nje kufacebook page yami zikhona iinumber zabantu abalithengisayo khona ngale eGoli then e-UK lapha nakho liyatholakala lamashophu eSheffield likhona eManchester likhona eBradford nasephejini yami yasefacebook liyathengiswa kumbe ku-ebay uyakwanisa ukulithola
hayi siyabonga sisa sikufisa elinhlanhla njalo sikhangelele kudlala de lakho elipheleleyo siyabo
ngiyabonga lami
Sisa senko siyamahlola nyama ingoma ehaya abafana be Highlanders silethemba bazawina kusasa kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.